Siyananzelela ukuthi nxa kulezi gigaba kumbe kulokuphithizela elizweni laseZimbabwe sithola ukuthi khona ubulawayo ubanjwa ngesandla esingayisiso. Kukhanya konke okubi ibulawayo ikhutshwa ihambela phambili. Ngizatshengisa kakhulukazi ndanika isibonelo ngoJanuwari 2019 ngesikhathi se-shutdown. Abantu bakobulawayo bazithola besenkingeni zokuthi bahlukuluzwa yilaba ababevimba imigwaqo besenza ama-tollgate. Amapholisa ayekhangele ebhadalisa abantu ama-tollgate uma uhamba ngenyawo ubhadaliswa, nxa uhamba ngemota ubhadaliswa. Amapholisa ayebhekile ngaleso sikhathi konke lokho kusenzakala kazange avikele abantu. Kuthe lisithi lisiyatshona elaa ntambama amapholisa yiwo ayesephithizela esetshaya abantu esebopha abantu esesebenzisa ama-list. Ibulawayo yaphuma ihambela phambili ekubotshweni. Okuhlupha kakhulu lakathesi nge-lockdown naleyo uyathola ukuthi khona ibulawayo kweze kubotshwa yehamba phambili, konke ekuhlukuluzweni ihamba phambili. Umthetho nxa siwukhangele la kawusebenzi ngendlela eyiyo ngoba ngwananzelela futhi lolimo olusetshenziswayo ngolokuthuka. Udaba lolu lokungahambi kuhle kwezinto komthetho kobulawayo uqinisa isandla kakhulu okungekho emthethweni kuhlala kusenzakala. Yikho ngananzelela ukuthi njengewoza sili ingxenye yemathebeleni collective sakhuluma lolu daba salubika kumongameli welizwe ukuthi akuke kukhangelisiswe lokhu ukuthi kulokhu ephula komthetho. Sikakhangela i-lockdown kakwathesi osikhuluma ngokwenzakalayo mhlaka 16 April 2020 abantu bathaya kobulawayo eCity Center.
Bakhona abathi amapholisa engabopha abantu asuke ebafake engozini yomkhuhlane we-coronavirus ngoba ebahlanganisa nje kungabi indaba zalutho.
Impilo zabantu zasengozini ngizanika isibonelo esimhla ka 16 April silunga lehoze lase-town lilanda imali yalo lisathatha imali yalo bamkhipha engunumber 5 e-Western Union elayinile e-Quickcard wathaywa ngamapholisa langamasotsha labanye belalisiwe kompana ko-hyper. Ekulalisweni phansi kompana sikhuluma ngokuthi i-COVID-19 itholakala kuma-surfaces. Nxa sikhangela ukuthi itharana lana babelele kuyo bechaywa yayingabaniki umkhuhlane na, sikhangela abantu bachaywa besemabhasini ngomhla ka 16 April 2020 yilo usuku owachaywa ngale na odadewethu be-Country Park betshaywa bethethiswa ngamazwi okuthi bangamaNdebele, bethethiswa ngamazwi okuthi bangabesifazana. Ungabona umpholisa ezetshaya umuntu ongowesifazana emtshela ngama-hips ngezinqe zakhe ngani ngani ngasaqhuba umthetho. E-Westcom ngikhuluma nje kuthange abantu bebebotshwa ukuthi abalanga maski. Yebo kababalanga maski asokwali kodwa amapholisa ebebahandikhafa ngathuthu. Sikhuluma nge-social distancing. Nxa usungendikhafa lo munye umuntu sesi-close together because i-social distancing i-handcuff guys ayivumele.